So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthukuthele phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala ngumsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera izolo.
I-documentary ye-Al Jazeera iyembula amaqili lawo athi wona asekela iZANU-PF ngoba besithi iZANU-PF yiyo yaletha uzibuse.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi ividiyo le ijonge nje ukungcolisa ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo.
Udlule nalo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ngumuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu.
Ababengamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries alelo bandla kungelani lesikhathi asebengamalunga eZANU-PF.
Kwachiya iMDC Alliance achi siyamqolela ngoba ngumama olecebo lakhe lokuphila elokubamba konke kubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo ngumsakazo kamabonakude we-Al Jazeera, wona othethe iminyaka emibili uphenya udaba lwenkohlakalo ephathelane lokwebiwa kwegolide elizweni. I-Al Jazeera yethule ihlandla lakuqala le-video yohlobo lwe-documentary elamahlandla amane. Le-documentary iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa kwamanye amazwe, umnumzana Hubert Angel etshela intatheli zindaba zalumsakazo ukuthi kulula ukungena elizweni lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo abesethenga ngayo igolide ukuze ihlambuluke ibe yimali eyamukelekayo. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba eveza ukuthi inkampani edinda imali phansi kwebhanga le-RBZ layo ilesandla kubungilimbane lobu. Abanye abathintekayo kudaba lokuchaphazwa kwegolide elizweni nguKamlesh Patin owake wabotshelwa amacala afanayo kwelekhinya, uEwan McMillan, Simon Rutland labanye. Asenelisanga ukukhuluma labantu laba, kodwa uRushwaya yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi uzakhuluma kunsukwana ezizayo nxa lolu daba solulesisombululo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ liveze ngolwesibili ukuthi seliphenya inotho ka-Angel leka-McMillan. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le eliphikisayo ele-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza, yena othi
i-documentary ye-Al Jazeera iyembula amaqili lawo athi wona asekela iZanu PF ngoba besithi iZanu PF iyaletha uzibuse. Iqinise likhona ukuthi abantu labo bathanda iZanu PF ngenxa yamatshontsho, into abazinikwa kuZanu PF, into abazitshontshela uZulu. Into abatshontshe iZanu PF yabe yenelisa ukuthi batshontshela abantwana beZimbabwe. Yikho kuphela okukhona. Ngakhumbula yena uHubert Angel sokanengi ebhalwa zintathelo ezindaba, ebhalwa indaba zokungahlalisani kuhle labomama ecaweni. Namhlanje uHubert Davis ngiyosekhitshwa kudocumentary ngendaba zegolide lelizwe. Ubusumangala ke ukuthi ngumuntu okhonza uNkulunkulu ngeqinisa yini, umbeni yilabana abantu abavala uZulu amehlo. I-documentary e-Al Jazeera itshengisa kakhulu ukuthi uhulumende sowaqeda amadayimani. Kathesi uhulumende usehulula umumbu wethu owegolide. Njalo nxa ehulula lowo mumbu udla labantu abangabangani bakaMnangagwa. Uzananzela vele abafundisi labo kuthiwa yibo abaphathisa ezegolide ngabangani bakaMnangagwa.
Manje kwenziweni Chirodza, lungaqedwa njani udubo lokutshontshwa kwenotho yelizwe njengoba uMongameli Mnangagwa laye ekhanya ethinteka ngoba iziphathamandla zakhe zikhanya zikhona?
Into engasiza umphakathi yikuthi iZanu PF iphume embusweni. iZanu PF ingaphuma embusweni kungene umnumzana advocate Nelson Chamisa njengenkokheli lebandla lakhe le Citizens Coalition for Change. Iyo yodwa into engasiza leli lizwe ngoba umbuso lo okaMnangagwa labazukulu bakhe labangani bakhe laba bazithi bona ngabafundisi, bona bengabantu abathanda ukuthi begcwalise izikhwama zabo, labangani bakhe abangamakhiwa abahola $8 million ngeviki, abantu abavumela abantu ukuthi basimbe imgodi ku-catchment area yakoBulawayo, uBulawayo eswela amanzi kusuthi labo bangani bakaMnangagwa, uhulumente onjalo ngeke wasiza abantu.
Ividiyo ye-Al Jazeera le iveza ubusela obuvele busazakala. Umnumzana Swithani Chirodza, isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-CCC koBulawayo. Untungamili uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZanu PF umnumzana Believe Gawule.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhitshwe nguHubert Angel. UHubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudambisayo ukuthi into le isikhathi sakhona abakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelela ukuthi sokusiya kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli ikumuzwa lo ukutulela lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi konoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole uyase ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, lakho okukhulumayo konoko kungcolileyo. Kumele umongameli amthathe linyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba kaso muntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo ekwenzeni kuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Believe Gawule, lilunga leZanu PF. Abanye ngamalunga amabandla aphikisayo asebekubandla leZanu PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries olokudinga amalunga amakhansili lawo edale lePhalamende, lanxa bengasoze bencintise kwelweSenate ngoba kusesama. Abasuka kumabandla eMDC njalo bekhangelelwe ukuncintisa kukhetho lwama-primaries eZanu PF bagoqela umnumzana Tongai Mathuthu lo Simon Chidakwa. Unkosikazi Lillian Timvios owayengowebandla le-MDC Alliance osekubandla leZanu PF uthi kasoze ancintise kulolu khetho, kodwa uyathokoza ukuba kuleli bandla ngoba akulantando kaZulu kubandla le-CCC lapho asuka khona.
Ngifuna ukukhuluma iqiniso, mina vele angila regret ngijoyine iZANU PF sibili ngezizathu eziningi. Number one, ngibonile ukuthi i-opposition vele nxa bekhuluma ukuthi i-democracy vele abala. Number two, nxa sikhuluma thina sisithi kule CCC, ngicela nje ukubuza ukuthi iparty leyi iformwe ngubani, ike yahamba e-Congress yini baphomba ukuthi nje sebe yi-CCC, bahlangana angikwazi ukuthi bebangaki khona ngale ku-standing committee yabo, kumbe angikwazi ukuthi ibizo langkhona sokuthiwa yini, ngizwa kuthiwa yi-task force kumbe ngwini. Kanti i-election vele abasayifuni, bafuna nje ukukhomba abantu ukuthi wena ungena lapha, wena ungena lapha. Hayi, simelele lathi sizabona nxa into enjalo isebenza. Mina ngibone ngani ayisebenzi. Ngikuzana u-PF, ngicela nilikhangele ukuthi khathesi abantu bayagijigijima bafuna ukuvotelwa kulama primary election. Nanti ngizwa abanye kuthiwa kwakhona kule i-constituency labantu 17, kodwa from Saturday onwards kuyabe kule candidate one bevotela abantu bazaphuwa ithuba ukuthi bevotele umuntu abamfunayo, sokusala nje kulo muntu one. Ha, mina ngibone ngani yiyo phela i-democracy. Yikho engubonayo mina kuzana uPF, engangifuna ukukubona ku-opposition ukuthi kule democracy. Yikho esengubonayo ku-Second Republic ekhokhelwa ngu-President Edim Nangagwa. Ngiyasithabela nje ukuthi hey, ngibonile sibili isikhathi sisekhona ukuthi khona chiyana le-opposition ujoyine bakithi iparty ebusayo, iparty yeZANU PF. Ende ngiyasebenza ukuthi u-president wethu u-president Edim Nangagwa ewine futhi. Yeah, izinto nxa likhuluma azilungi nje ukuthi ngathi zingalunga khonapho khonapho. Hayi, izinto zilunga gradually. Kanti liyabona, as far as I'm concerned, noma bengafaka ama-candidates noma u-president wangkhona engama esithi ufuna ukuba ngu-president, ngu-president we-independent because kakahambi ku-Congress, kakayindosewa nge-Congress kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election. Kanti yini i-democracy yangkhona? Besithi asisafuni iZANU PF, babesithini? Babe sithi thina sifuna i-democracy, sifuna i-one man vote, kodwa bona basafuni i-election.
Uyancintisa yini kukhetho oluzayo? Singathi kuma-primaries, njalo ubona inganamathuba akho anjani?
ZANU PF is a part ele constitution. Nanti, so mina ngajoyina i-party 2021. Khathesi it's 2023. Kutsho ukuthi mina so far angikakwalify nje ukuthi mina njani ngime. Kodwa u-president wethu uthe umuntu wonke kame, umuntu wonke kame. Mina ngase ngizicabangela ukuthi kodwa isikhathi asikanjani, asikagwani. Kodwa silabo abantu bethu, abantu abalekayo kwamanye amaphathi abamayo abanengi, abanye bamakuma councillors, abanye bamakuma MPs banengi. Mina nje ngike ngazitshela ngathi no, kungcono mina ngisebenzele iparty. Nxa isikhathi sami sizafika, singafika ngiza kuma lami. Azange ngichiyele, ngichiye i-opposition because ade mfuna isihlalo. Ngichiye i-opposition because of the confusion, because of the disunity. From 1999 kulama MDC amangaki sivala khathesi, so lize lifike lisithi lina so kule into ethiwa yi-CCC, abantu belokhe besebenzela i-opposition besithi engce into zingalungu. It's just like an organization eformiweyo kodwa it's not legal. As I'm concerned, noma bengafaka ama-candidates noma u-president wangkhona engama, u-president we-independent because kakahambi ku-Congress kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election.
Lo bekungunkosikazi Lillian Timvios, ilunga lebandla le-ZANU PF owasuka kubandla le-MTC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uSthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Yena othi kusobala ukuthi unkosikazi Timvius kalwalwazi olweneleyo ngenhlelo zebandla le-CCC.
Kambe umama uLilian Timvius engathi uyajabula kuzanu PF, ujabulelani njengoba engumuntu la eselivenda, ngumuntu ede simhlonipha njalo sehlamuka sesiya kuzanu PF samfisela inhlanhla enhle. Ukuthi thina sesaba ukwenza ama primary elections ngamanga aluhlaza tshoko, thina sibuye lonyawo olutsha esithi new approach, lapho abantu abazazikhethela khona umuntu osuka esigabeni sabo, mbe yiward mbe yiconstituency, baza kuthi gwaqa bakhethe sise kubendawonye njengoZulu abamabandla ama human rights lamamandla awamasonto lama youth labo mama lama club lezakhamize ama residents yiyo kuthiwa ngama stakeholders. Ngoba uMP uyabe yi-national representative eParliament, kameleli party umelela abantu. Lokho kuthiwa thina si phakathi kokuhlupheka mbe usithi confusion ngesikhiwa, siyesaba ukuchaya ama primary election. Hatshi, abantu sebejayela into ezindala, thina sibuya ngonyawo olutsha eZimbabwe le-Southern Africa ukuthi abantu abazikhethele umuntu wabo. Umama uTrivius simfisele inhlahla enhle, uma la izana imvumile, hayi kasebenzele isizwe, hayi isisu sakhe. Ngokuswela kwenhlanhla abantu abanjengomamalo siyabazi ngabantu abahlakaniphileyo abafuna ukusebenzisa amathuba abazizayo ngama-opportunists. Kusasa mdlanizanu dilika sizambona seqeqoda futhi ku-CCC. Engasihluphi ngathi kakhangela ibandla lakhe ukuthi liyafeza yini ukuthi abantwana bazuze isikolo, badle, imisebenzi, imigwaqo, konke. Hayi, kuhoza nalathi, thina injongo yethu yikubusa, sikhuphe izanu PF esihlalweni constitutionally. Njalo siyabonga ukuthi abantu sebesitshelile siza ngena singalamali mbe silemali lonyaka yithi esibambe esidukwini. Njalo iparty eyachiywa ngumama lo ayisiyo CCC, wachiya iMDC Alliance. Achi, siyamxolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke kubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga. Sesakhohlwa ngaye njalo engasihluphi ngokuthi thina silama siyesaba ama primary elections. Kafunde kuhle ezwe esikutshoyo. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luthi uZulu ukoloda lolugatsha imali edlula amadola emelika angamachumi amabili lanye US$21 million, okuyimali yezikwelede zamanzi ilizwe jikelele. Isikhulumeli salolugatsha unkosikazi Majori Munyonga uthi ingxenye yemali le enengi ikolodwa zingatsha zikahulumende. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi sokulungiselelwe ukhetho lokudinga amalunga ebandla le-ZANU PF azancintisa kukhetho kuhlelo lokukhetha ama-primaries azenziwa kusasa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
37 yinjani isihlobo labangani? Nami okhuluma ngoGobela, uGobela umfana wasegwandla, umfana wasegwandla. Siyalizwa, liyakhuluma isihlobo labangani lonke. Ngicela ilento engifuna ukuyibuza mina ukuthi njengoba bathi America ibhale ibhuku, ibhale ibhuku. Hayi bathini, bathini, bathi Jaziro wathi itizokhipha information yonke yaseZimbabwe. Kanti into yangkhona le noma zikhipha information kubuza ukuthi lento le incedayo. Incedani ngoba khoze izobhala i-America iyabhala amabhuku nojazira yakhona izokhipha i-information yonke ukuthi uzosinceda ngani ngoba khoze wayo ujazira bangikhona laba labo-America bengayilandi istraighti zami abayilandi istraighti zami beyikhiphe beyikhiphe ayikhona kuyositela ukuthi babhale ibhuku babhala nabojazira bangikhona bathi bakhiphe i-information angeke usize ngalutho lo angeke usizeli ngalutho lo nambona ukusiza ngalutho zihlobo labangani amboni ngoba khozi lalabalabamandebele lawa asetshenziswayo labo asetshenziswayo labo emaphathini ko-CCC nabozanu p f ngamandebele wodwa akhuluma angeke uze umuntu esonini ekhuluma angeke uze umuntu esonini nabo bakhuluma ugawulo labothuma labo bantu esindebeleni nangale futhi lakuthiwambani bathi kamunzora ekamunzora yangikhona le amandebele ahlale ekhuluma amandebele akhuluma angeke ulize abantu besonini bekhuluma hayi elanditshintsha amandebele cele etshintshe please atshintshe amandebele cela azinokamakhwapha kulapho kuyaphezungamakhwapha amandebele ye ngiyabonga imugobela ngicela ngifunde le yami le inothi ngicala ifunde beza ukuthi amandebele noma azenzini bazohlala bekunanto bazokenza ngokungabambani kwethu
kwistudio 7 basakazi nabalaleli nami ngithi mphawule ngoba yi ungenekangala kunini lami ungagcina ukuzuzwa ngikhuluma ku-7 ngiqeda kumamula ugawule lapha ephawula ngendaba yokusinekile igold ugawule bantu uyamuzwa ukuthi uyethukile shem ugawule kwisitime hayi uyangekile umdala lo sekuyikuqinisela nje kuphela ukuthi uzathini wavela wavuma wathi laye wajoyine usathane ngoba ujoyine izanu ufana nokujoyina ubusathane kunzima gawule ukuthi uphume mdala wami kodwa hayi kubuhlungu lokho kubuhlungu lokho uyazi ukuthi ilizwe liguguduke kanje alaba abantu babotsha laba kuzima sobona bokuyawela khona induku noxamxamo kodwa umfana yena lonyaka gawule dala ubavecile umfana siyamfaka ya umfana
sanibonani bantu be-studio 7 abahle okhulumayo ngupromisi wakwancube waselupane ngasejotsholo center mina isicelo sami sithi yini bantu be-studio 7 besicela nje umnangagwa angasijwayeli mamhlambe kungenzeka akwenzeke ilizwe liqunywe sina bantu besindebele sime sodwa angabe lokho nje esincindezela nathi sinawo amalungelo wethu amashona ayimele wodwa nathi siyimele sodwa besicela bantu abahle besicela kakhulu ukuthi lapha khona umnangagwa awuzwe lumbiko ukuthi sicela ukuthi le mali yakhe lokho ayinikeza abantu neyimoto zakhe ethi uzofaka namajojo kwathini thini hayi cha lokho ke hayi akakwenze kube khona ngale esishoneni thina besicela nje esindebeleni ukuthi ilizwe malihlukaniswe sibe sodwa thina abakamthwakazi sesikhathele ngamanga kamnangagwa siyahlupheka eZimbabwe ngikhuluma kanje mina ngiseSouth Africa ngiyabonga kakhulu bantu beStudio 7
salibonane lokho ngiyakhuluma bakithi okhuluma weBG Vamba uyazi baqinisile ukuthi izihlakaniphi impela ziyaphila zizitshela ukuthi zihlakaniphile kanti cha kazihlakaniphanga nangu ugawule ukhulumela abantu abatholwe betshontsha imali ngokungekho emthethweni besiyadayisa elinye ilizwe lasenigeria bathi Nigeria athini leli lizwe edubai thina siyalamba ngapha bona bayadayisa ngendlela abafuna ngayo kubuyela umama nawe sekutswana othi omama kumele basekutswana emakhishini behole 1,800 ebhula hayi inhlamba bakithi esizweni esimnyama sincindezelana kanje hayi lokho hayi kumele bakulungise impela bezithathe njengomakhelwane siyabonga
ngendlela abantu ababelodlame ngakhona kwangenza ngami esikolo ngenyawo ngakhupha ama What is causing that? Why being a good one? AmaNdebele, they must move away from Amashona. They make a channel. Ngoba lokhu vela kwasiza ukuthi because amaparty amashona avula amaparty asebenzisa amaNdebele ukuthi bakhulume ukuze amaNdebele bavote. Mayiqedi kubavote amaNdebele bazimela labalala. So amaNdebele kaphume ezimele wodwa engabi le ndaba ukuthi azahlupheka kumbe njani. Akulandaze mini ngoba lelani lije libuswa umhlobo othile kuphela. Kalibuswa imihlobo ngoba silabo sathi Africa konapa isabhi buswa umzukuswa umshuthu ibuswa umtswana ibuswa whatsoever they don't care as long we are doing right if you are in the party so elizimbabwe libusa lishona kuphela police ukuthi njani ugawule kazama ukuthi eke sibone ezinoka amakhwa umdala
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, indubo lokhu zelekana kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukubotshwa ngeviki ezayo phezu kodaba lokufumbathisa unondinda owaya emacansini laye. Kulomunye njalo owesifazane osehambise uTrump emthethwandaba wesigaba seNew York esithi uTrump wamdlwengula endlini yokulinganisa impahla esitolo ngeminyaka yabo 1990. Gambe uTrump othi ufuna kuncintisa kukhetho oluzayo uzaphumelela na yena igama lakhe selingcole kangaka. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. UZulu uthukuthele phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo umsakazi kamabonakude we-Al Jazeera. Ababe ngamalunga amabandla aphikisayo asebekubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedalele Politburo esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primary elections alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga eZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa lilakho ukulalela ezinye indaba lamhlanje ntambama ngo 7:30 njengalokho esikwenza nsuku zonke.